Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela Studio 7. Ngomvulo mhlaka 10 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kusadikile AU. Kathesi kunzima, uMnangagwa uhlulekile.
Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso yeWoza zitshengisela namuhla zihlola owesifazana owaziwa ngokuthi ngumahadebe obikwa ethengisa izidakamiswa.
Umahadebe lowo beseganga kakhulukazi esepheka amafonzi athengisela abantwana amafonzi alama-drugs abantwana bazona sedakiwe besefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa bengaphandlekanga bezazi.
Ngokugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe-16 days against gender-based violence. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2018. Linhlanganiso yethule umbiko lo eJohannesburg namuhla ohlaziya ezamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Ezethula umbiko wenhlanganiso ye-Amnesty International ngendlela ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ezihambe ngayo lonyaka, umqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika, uMnumzana Depos Mucena, uthe kuyadanisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezamalungelo oluntu ngendlela ebikhangelelwe nguZulu kulandela kususwa kwaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni.
Yes, there is a rhetoric that the government is open for business.
Yebo, siyayizwa inkulumo ethi iZimbabwe ivulekile kwabafuna ukusungula amabhizimusi, kodwa asiboni ubufakazi bokuthi iZimbabwe ivulekile kwezamalungelo oluntu.
Rhetoric to the human rights challenge of the country.
UMnumzana Mchena uthi ukubulawa kwabantu ngesikhathi kulokutshengisela ngokuphuza kwempumela yokhetho yisenzo esingcolise kakhulu uhulumende kaMnangagwa kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Uthi ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa ethatha intambo zombuso, inhlanganiso ye-Amnesty International yethula ezamalungelo oluntu obekudingeka zilungiswe ngesiphangiphangi, kodwa ngitsho lokukodwa okwenziwe nguhulumende. Kodwa-ke umqondisi wenhlanganiso ye-Civic Society and Churches Joint Forum, uNkosazana Abigail Mpambi, yena uthi akavumelani nenhlanganiso ye-Amnesty International ikakhulu nxa kuqhathaniswa ezamalungelo khathesi langezikhathi kubusa uMgabe.
Kathesi kunje abantu bakhululekile bayazikhulumela abakufunayo. Uhlupho esinalo eZimbabwe lapha zindaba ezomnotho. But when it comes to freedoms, hayi abantu bakhululekile.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uyavumelana lokwethulwe yi-Amnesty International.
I-Amnesty International iqondenta le government ekhona akulante entsha esiyibisile.
Isikhulume sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions, iPAMU, uMnumzana Cosmas Ncube, uthi vele bekuliphupho nje ukukhangelela ukuthi ezamalungelo zizaba ngcono khona kusabusa ibandla elifanayo.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kusadikile AU. Kathesi kunzima ukuthi abantu ba-practice ama-cultural rights abo. UMnangagwa uhlulekile.
Umthena uthi ngaphandle kokuthi kulungiswe into ababezigwayisile ezibalisa ukubotshwa nokuthonisiswa kwabetheswa umlando ukuthi bephula amalungelo oluntu emnyakeni edluleyo, ukungagxothwa amahlana kwabantu abangabayanga endaweni abahlala kuzo nokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazane, ngeke kuthiwe isimo sezamalungelo sesingcono eZimbabwe. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kusenjalo izihlobo zabathunjwa kwele Zimbabwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa ensitha zithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi unazwa usuku lwe-International Human Rights Day obelunesihloko esithi End Enforced Disappearances and Abductions Now. Unkosikazi Sibongile Chizuze, omunye walabo abathunjelwa indoda, uthi akwaziwa ukuthi umnumzana Paul Chizuze owathunjwa mhla ka 12 ngoNhlolanja ngomnyaka ka 2012 usaphila na kumbe wabulawa.
Mina ngokhalelayo ukuthi uhulumende ngabuyama imisebenzi yakhe le emibi ebantwini, ngoba umuntu wonke ulelungile. Abantu kumele ukuthi bakwanise ukuthi bathi exercise their rights, batsho kungabathabisele okubathabisayo. Uhulumende ayekele ukuhlukuluza abantu.
Uthi usuku lwalamhla lubuhlungu kakhulu kuye lemuli yakhe.
Mina vele kwahle kwaqalisa khona right from the beginning, bahle kwangani akusela kuzwanani. Loba sesithi ngiyadingisisa ngase ngingedwa labana labo bebodwa, sesi-achuzana ngalokhu lalokhuyana. Uhambo lwangikhona lusuka lube nzima, especially nxa sengisithi liyadingisisa ukuthi kuhambe njani.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, owathunjwa wanyamalaliswa ehlukunyezwa okwensuku ezingamashumi amabili lanye, uthi uhulumende kumele avimbe ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Basibona yi-Second Republic, sifuna ukuthi kuphume sibili ukuthi yi-Second Republic. U-President uMnumzana Mnangagwa ebuzwa ngokuthunjwa kuka-Italy ngo-2015 uthe yena it's barbaric. Mina ngiyamcela ukuthi atshengise ukuthi kubarbaric, ngoba yena angahamba phambili ngodaba lolu. Iliqiniso lokuthi indaba zona lezi ziyaphela.
Unkosazana Senele Bhala, obona ngenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, uthi luqakathekile usuku lwe-International Human Rights Day.
Usuku lwalamhla luqakathekile kithi ngoba siyakhumbula mhla kuthunjwa kunyamalaliswa labantu esasebenza labo abangama-human rights activists abamela amalungelo abantu.
Omunye njalo okade esemkhosini lo ngu-Desire Moyo, imbongi eyaziwa ngegama lokuthi Moyoxide.
Manje lapha kucha khona emahlakankomo, into ekhona ngeyokuthi we have seen commission yokuthi icubungule ikhangelisise indaba yokubhubha okumbe esingade ukudutshulwa kwabantu abayisisonjala leHarare. Kodwa-ke emathebheleleni kulabantu akucathungele ukuthi khona there are more than 20,000 awu like ground. So sicabanga ukuthi khona into eka 1 August 2018 ifika njani phambili kwento eyenzakala ngabo 1983 eGugraund, akusethwe i-commission.
Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngosuku lwe-International Human Rights Day. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zelokitshini leNtumbane zitshengisele zibambene lamalunga enhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa kobulawayo. Abatshengiseleyo laba bahambe endlini kaMahadebe lomlayezo wokuthi kumele aphume aphele kulelo lokitshi phakathi kwamaviki amabili azayo. Bathi uMahadebe sebaphambanisele abantwana ngokuthengisa izidakamizwa ezifana lensango lebronco. Bathi njalo ubesepheka amascones ahlanganiswe lokudakayo abe esewathengisela abantwana besikolo. Izakhamizi zithi okuzidanisa kakhulu yikuthi uMahadebe lo kabotsha lanxa imisebenzi yakhe emibi isaziwa ngumuntu wonke okugoqela wona amapholisa. Asenelisanga ukukhulumisana lamapholisa kumbe uMahadebe ngalolu daba, kodwa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu wachasisa okuningi.
UMahadebe lo ubeseganga kakhulukazi ebesethenga amascones athengisele abantwana amascones alama-drugs, abantwana bazibone sedakiwe nje, ubesefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa bengaphathekanga bezazi. So kwenzakaleyo sithe sesihlendike lamba sasuka sasesinxusa amalunga ewoza kade bevele eNkulumane Phumula kubompophoma lakubonjiwe la uMagwegwe le mzelikazi ukuthi hayi kuyanisoncedisa omama laba izakhamizi zeNtumbane. Sasesihamba-ke siya about 300 woza womane, sithe umathini siqalisa sesihlanganele izakhamizi say about 800. I will be able to say that I couldn't go by my cousins and Millie, the Hattest Castle, when that thing I just more places lying at a tie, Philip Puzzle, China, Indian words, their march and the petition is by 85. So, as much as the petition related, Umahate, Lavanya Baki, Rasuso Escadin, Rasarafun Escadin, now the Iron Age, Rasuso Escadin, Mova Ufaras, who connect the Kamis Lang Faras, Lavanto and Abayacho, Utumahate, who are saying journalists government.
Gatagate, easy Tagamizwa as the Tensai.
Is Tagamizwa that is Yashanganam, Ulale Abati Promco, Ubeso Uyavati Ingoma, Busubita Papa, Yashanganis and the Zemban, the Gonkin Yashanganis of Pamantaranda. But I said,
I was able to get a little bit of a
Lokho ngeke ngisho sibithe phakathi sikhona kodwa abantwana abachoyo bathi bathenga amaskonzi komahadele ebathengisile uyathuma abantwana bayithengisa emagedini yezikolo.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu iWomen of Zimbabwe Arise iWoza ubexoxa icingweni lontu ngamili Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe 16 days against gender based violence ugqitshiwe namuhla njalo abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bafolile emadolobheni agoqela eleGweru leHarare begcizelela indikimba yalomkhosi. Inhlanganiso yeKatswe Sisterhood ifole eHarare isola ukudlengulwa kwabesifazana kwathi izakhamizi zeGweru zabuthana zinanza owesifazana umoyi inkosikazi Lucy Duve obikwa wabulawa ngowayethandana layo umnumzana Tashinga Msonza kodwa wasekhululwa. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele unkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana.
Bathi omama sebephuma ukubabusa ngenxa yokukhuluma ngezinto ze-gender based violence, ye-equality, ngoba i-gender based violence iyala ukuthi omama bathathe. Umama angathi uyalelwa ukuya emihlanganweni. Obaba bathi emhlangano yabomama isinikeza abanye obaba. Sekufuna omama abangaziphendulela masinyane. Akutho ukuthi ngekhaya singahloniphani. Ngiyakuhlonipha yenzi wethu ekhaya. Njoba ngidla angicindezelwanga ngomama. Ngobaba abathi umisi Sikhumalo siyabona uyakhuluma kakhulu esihlamini. Thina kasifuna ukuthi athathe ahambe ayesalamini. Asibobo mama. Kodwa uzahlala kuthiwa omama bayazidezela bathi mina ngiyakwazi njengoba ngingahambanga angizange ngibhalelwe ngomama. Ye kukhona umama abalenzi abalandelayo ukuthi akunxaze kutheka angahambi.
Sesibona le imikhankaso enziweyo kumaviki edluleyo izaba lomthelela omuhle yini njengoba sisiza ukuthi izehlakalo zodlakela lokhu zibonakale.
Kwezinye indawo kuzakwenza kube lempumelelo. I-constitution yethu eyeZimbabwe esayibumbayo iyanika abantu besifazana amathuba kodwa ngenxa yokuthi abantu besilisa babevele bephezulu iqiniso elinjalo kabafuni phela ukuthi omama labo babekhona.
Lo ngonkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana sixoxelaye ekobulawayo. Live yethu kulamhlanje ngensuku ezilichumi lasithupha zokukhuthaza ukungahlukuluswa kwabantu okubizwa ngokuthi 16 days of activism against gender-based violence. Yilo udaba esiyabe silicubungula lamuhla. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBritane unkosikazi Theresa May uphikiswa ngamanye amalunga edalele House of Commons ukuthi asuse ilizwe leli kumanyano we-European Union. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakwenza umhlangano kusasa leziphathamandla zebandla lama-Democrats lapho azazama ukuthi bakhulume ngemali yokwakha umduli omkhulu wokuvimba abantu bokuza emngceleni weMelika leMexico. Ilizwe leSaudi Arabia liyala ukuthi eleTurkey lithonise abantu ababili abacatshangelwa ukuthi balesandla ekubulaweni kukaJamal Khashoggi, ocatshangelwa ukuthi waqhunywa njengenyamazana esigodlweni seSaudi Arabia kweleTurkey ngababethunywe iziphathamandla zelizwe lelo. Abalwisana nokumemetheka kwegcikwane lengculaza bathi abaphila laleli gcikwane bakhala ngenhlawulo yesibhedlela zamaklinika okwenza bengalatshwa ngemfanelo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
USeneta Mildred Reason Dube ngomunye wabakhala ngohlupho lolu.
Into esiyibonileyo ukuthi khona abantu umkhuhlane lowo lokhu memetheka usuba khona imfundiso iba lutshwana. And njalo mina ePhalamenti ngikukomithi ye-HIV and AIDS. So sibone kungcono ukuthi siguguzele sikhulume ukuthi abantu labacelana ukuthi ngazo kuthiwa balatshwa mahara kakusikho okwenzakalayo. Kule kuthiwa i-user fee. So sifuna i-user fee le ikhutshwe ukuze abantu baba belatshwe ngokupheleleyo ukuthi bezitshele ukuthi khona belatshwe kungala user fee.
Lokhu kusekelwe ngusenator Helen Zivira othi idale lephalamende lihlolisisa udaba lokuhlawuliswa kwabaphila negcikwane lengculaza.
Iparlament ibudget iphumile sibili ukuthi abantu abagulayo akufuzanga ukuthi bebhadale izimali, kufuze belatshwe mahala. Umuntu engaba le problem ukuthi bayambhadalisa esibhedlela kagijime ku-MP wakhe uwenze ukuthi bebancedise ukwenza ukuthi belatshwe mahala.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sibonga Ubuhle Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuthi abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo kabahlawuliswa lutho ezibhedlela lemakilinika.
Mina ngibona ngani abantu abagulayo umkhuhlane njengaleyo imikhuhlane abaphila layo kumele ukuthi bayelatshwe mahhala, ngoba kuyayenzakala ukuthi uyabe engalayo imali yakhona kube sekumenza ukuthi umkhuhlane umkhulele ngoba angaswela imali sesiyahlala endlini. So bengifuna ukuthi uhulumende kube khona i-percentage ebekwe eceleni bekelwe abantu abaphila le mkhuhlane yona leyo ukuthi uvele uphila lawo sekuyimpilo yakhe yonke.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council isanda kwenza umkhosi wokunanza usuku lwe-World AIDS Day wobulawayo obekulesihloko esithi Get Tested, My Status, My Health, My Life. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi idolobho lakobulawayo kumele liliswane kakhulu lokumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Sifuna ukuthi kobulawayo siyehlise inani lomkhuhlane we-HIV. Kathesi kumele si-screen siwe tested for i-cancer, siwe tested for ama-BP, ama-non-communicable disease kanye lama-STIs le-HIV. Bo siyananzelela ukuthi abantu ababulawa yi-AIDS kuphela, but eminye imikhuhlane le ama-non-communicable disease sibulele abantu abaningi ukudlula i-HIV.
uthi abantu kumele bahlolwe igazi ukwenzela ukuthi babekwazi isimo sabo.
Ukubulawa yi-HIV iloko ikote ku-14% and posilingane nje le general HIV eku-14.7 eZimbabwe. So siyananzelela ukuthi kodwa i-manual infections angani aphezulu kobulawayo. So siyananzelela ukuthi nxa ama-new infections esiwa maningi kutshengisela ukuthi asitshintshi i-behavior zethu. Njalo sizayenza ukuthi abantu abaningi besiba lomkhuhlane katsha. Because we are saying ngo-2030 we want to reduce new HIV infections by 90%, we want to reduce stigma and discrimination by 90%, we also want to reduce AIDS-related deaths by 90%. So nxa kobulawayo sisiba lama-new infections, tshengisela ukuthi i-goal lena le-ending AIDS by 2030 ingasehlula.
Abantu abaphila negciwane lengculaza bathola amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kungelambadalo loba nje behlawuliswa ukwelatshwa eminye imikhuhlane elakho ukukhulela umzimba. Isikhathi esiningi bayehluleka ukuya kwelatshwa ngoba bengelamali yokuhlawula ezibhedlela. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu ebandla leZANU-PF ozaqhutshelwa esigodini esabelweni seMathebeleland South okwensuku ezimbalwa kusukela ngolwesine kusiyafika ngomgqibelo asekuzinga eliphezulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ibandla leZANU-PF lithi sokulungisa ngemfanelo eMzingwane High School lapho kuzakuzelwa khona umhlangano lo ozaqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Lo ngumhlangano wokuqala lapho umongameli emazweni Mnangagwa azabe engumgcini sihlalo ulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho nyakenye. Inkokheli yebandla leli ikhangele ukuthi izakwenza umhlangano wedayele epolitiblo kusasa ozalenda umhlangano we-central committee ngolwesithathu abantu bedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 bengakathi gwaqa eMzingwane High School. Umsekeli kanobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli umnumzana Louis Mathutu uthi umhlangano lo uzabe ukhangelele ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
In our view, it's going to be a platform to discuss economic issues.
Ngombono wethu umhlangano lo lithuba lokuthi sihlubungule udaba lwenotho yelizwe, sikhangelane lokusilela kwezinto elizweni, ukusilela kwemali, njalo sibonisane indlela zokuthi senelise izifiso zika Vision 2030. Leli lithuba lokuthi siqakathekise udaba lwenotho okuyinto uZulu afuna ukuyizwa.
Ingcwethi
kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi kumele ibandla leli likhuthaze ukumanyana kwamabandla atshiyeneyo.
Ezinye zezinqumo esizikhangeleleyo ukuthi ziphume kuleyi conference ezayenzakala eZANU-PF ngezokuthi kufuze kuqiniswe indaba yokumanyana kwelizwe, ikakhulu esikhathini abanye abakwezepolitiki bebegijimisa ukuthi kube le ndaba yokuqunywa kwelizwe, njalo lokuthi izilonda ze-ground ezinye ezithe ukuthi zilethwe ngabanye ukuthi zilethe ukuthukuthela lokuzonda elizweni sengathi kungaba indaba ezabanjwa.
Kodwa omunye wabatsha umnumzana Adosiziva uthi ibandla leli kalithuze lethulele lutho uZulu.
Hayi, vele lapha kulanto entsha esikhangelelela. Into esiyaziyo ukuthi vele yikuhamba besatshela uMnangagwa ephenduke ebengokhokheli ZANU-PF, akule enye into ezakhulunywa ngaphandle kwakhonokho.
Lokhu kusebenzisa kamisiharare umnumzana Jenisa Ntungagwa.
izano isizama ukuthi engcinye igcine kulabadala laba abangangenanga ku cabinet leyi entsha eyabuya sesiqeda ama election lakho njalo ukuthi ingani iyaziphatha iyazilungisisa ngoba kumele sinazelele ukuthi iCongress le ikhanjiswe ngapi ijwayele uhamba kwendaweni ezithiyeneyo lapha nalapha angathi mina ukubona kwami akulo okunye kathesi ngoba laphana kuyadliwa siza ukuthi kule nkomo eziningi le nyaka eziningi yimbuthano nje ukuthi abantu bebonane njalo
umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kukhanya kuzokuxabana phakathi kwamnankako lomsekeli wakhe uretired General Constantino Chiwenga lobandla ibandla leZANU PF likuphika lokhu ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingukibson bebe
wezemidlalo namhla intatheli zendaba yethu ujoseph njanji usethulela okwenzakale kwezemidlalo etshiyeneyo ngempela viki
Ikamu la majaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizweni leZimbabwe emdlalweni kanobhutshuzwayo kusasa ngolwesibili lizadlala leZambia emdlalweni wesigaba sesemifinal kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships oqhutshelwa elizweni laseZambia. Lokhu kuza ngemva kokuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup C ngemva kokunqoba emidlalweni yalo emibili lanqotshwa kanye. Iqembu leli liqeqetshwa ngubeki Themba Ndlovu linqobe leBotswana nge-2-1 labhacabula eleLesotho nge-4 kanya kwathi emdlalweni walo ukugcina wezibaya lachawa nge-4-1 ngele Angola. Komunye umdlalo we-semifinal iqembu leSouth Africa lizadlala lele Angola kusithi amaqembu azanqoba yiwo azadibana ku-final sekudingwa intshantshu yalo nyaka ikanti lawo azadliwa azahlangana sekudingwa uba yiliphi iqembu eliphutshe lisendaweni yesithathu. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Iqembu leZ Bulls labesilisa lithole imendulo yombala wesiliva ngemva kokuphutsha lisendaweni yesibili kumncintiswano weConfederation of African Volleyball Zone 6 Senior Club Championships oqhutshelwe elizweni leSouth Africa ensukwini ezedluleyo. Iqembu leZ Bulls linqotshwe nge-3-1 ngelePolice 6 elaseBotswana kufinal. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leZ Bulls uMemory Dube uthi yebo kambi badaniswe yikuba abasenelisanga ukuphakamisa intshezo kodwa ukufika kwabo kufinal isibonile sokuba umdlalo we-volleyball kweZimbabwe sukuzinga eliphezulu.
Overall singathi i-volleyball yaseZimbabwe ikhanya isikhuphukile sibili ngoba singakhangela ukuthi amaqembu almost wonke akade ebuye uzomela iZimbabwe i-support unit inaba iHarare City le-University of Zimbabwe amathathu enelisile ukuthi afike kuma-quarter final.
Nyanyanye iqembu le-support unit yilo eliphakamise inkezo ukucele labesilisa ukuthi leHarare City yilo ebelinqobe ukucele labesifazane kodwa lonyaka aphanye yaphelelwa ngumphako. Iqembu leZ Bulls liya kuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika okhangelelwe ukuba uzaqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngomnyaka ozayo. Sigcine ngokukhangela umdlalo we-hockey. Akuwahambelanga kuhle amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-hockey kumncintiswano we-Africa Hockey Series okuqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo ensukwini ezedluleyo. Iqembu labesifazane liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalane ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo eliyidlalileyo. Iqembu leli litshaywe nge-3-2 ngeleZambia lanqotshwa nge-1 kanya ngeleNamibia okuyimpumelelo elithiye elingela ngitsho lokodwa umklomelo kodwa ukapteni walo uMary Campbell uthi kusasa yalo inhle kakhulu.
One of the big positives is that it's a very young side. Lots of them, it was a...
Iningi labadlali beqembu abasakhulayo abakade beqala bekudlalela iqembu lesizwe okuyinto enhle ukuba senelisa ukuba sisebenze nabo sibabumbe babe liqembu elingancintisana namanye emhlabeni jikelele.
Iqembu leNamibia liqede eliphezu kwengalane ukucelela besifazane ile miklemelo yesithupha kuthi leZambia belisendaweni yesibili ile miklemelo yemithathu kucelela besilisa. Iqembu leZimbabwe liphushe lisendaweni yesibili engalaneni yemiklemelo lemiklomelo emibili ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 2-2 leZambia laba ngutshikilobhanqa 3-3 leNamibia laselinqotshwa nge-4-1 ngele-Egypt. Iqembu le-Egypt yilo liphushe lisendaweni yakuqala lile miklomelo yithuba munemunye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingujoseph njanji.
Ngaqalukhulu uhlelo lwethulwa namhlanje ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu. izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso yeWoza zitshengisela lamhla zisola wesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamiswa. Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini we-16 Days Against Gender-Based Violence. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.